Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Diva na kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamavandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRCC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezendle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlofu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubathiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezendle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga eZimbabwe kusukela ngozibandlela lonyaka selisedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlofu eVictoria Falls izolo ebusuku. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi balusizi kakhulu ngalesi sehlakalo. Uthe ngeviki edluleyo kulababili njalo ababulawe izindlofu eVictoria Falls. UFarawo uxwayise abantu ukuthi bekele ukuhamba ebusuku ikakhulu endaweni ezaziwayo ukuthi zilenyamazana eziyingozi, kanti njalo uthe kumele uZulu achiyane lokuhlokoza inyamazana. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baqhubeke ngomhlangano wabo namuhla okuhlaziya ezokhetho oqoqwe iZimbabwe Electoral Commission. Abanye besithi le-commission kumele iqhube umsebenzi ngendlela esuthisa wonke umuntu ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela. Abasakhulayo laba bebekhuthazana njalo ukuthi bengaze bavuma ukusetshenziswa kundaba zodlakela. Baxwayisene njalo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mhlangano usungulwe izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe ngabatsha abagoqela abeZANU-PF labeCitizens Coalition for Change. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Fort 2023 umnumzana Nkosikhona DBT.
Besingayizwanga thina le youth conference kodwa iqakatheke kakhulu ukuthi ilethe izekhi lethe ama stakeholders achiyeneyo ukuthi bazoxoxisana ngendaba zokhetho, indaba ze electoral participation, into ezinjengazo lezo. Uqakatheka kwakhona ekusekuthini ukuthi izekhi la ibe lethuba lokuthi izwe esingathi ngesikhiwa ama concerns abantu abachiyeneyo, kungaba ngabantu abatsha, kungaba bezombangazwe, ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi ukhetho lungatrustwa eZimbabwe kuyi nikhonkana kuqakathekile. Yikho ngincabe senza iconference ukuthi angazi ukuthi iagenda yeconference yakhona yikuyini, kodwa kuqakathekile kakhulu ukuthi kube la dialogue sessions afana nalala ukwenzela ukuthi sonke njengama stakeholders kuma elections wona la sihambe kanye kanye.
Izeki ingaqhubeka ngemihlangano enje ibambisane le inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu singabona kusiba lobubelo yini ekhuphuka amanani abantu ababhalisela ukufota.
Imhlangano enje iqakathekile kakhulu kodwa uqakathekileyo ukuthi after nxa imhlangano isiyenziwe kuphumani kuba lempumela bani kuba lama reforms bani ngoba singakhangela kathesi ukuthi khona lathi njenge ekhaya vote sixoxisana lezeki njalo nje especially eBulawayo province North North lase North South kodwa izikhalazo zethu babe zihambisa khona le eHarare ku commission so esikufisa ukuthi kube lezinye izinto lathi sizibonayo ukuthi sokube lenguqu la lalapha yana ukwenze ukuthi kusincedise ukuthi lati nxa sikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota kube lokunye laba abakubonayo ukuthi hayi sokube lokulungisiswa okuthile lapha sokulungiswa selalaphana kuyancedisa kakhulu ukuthi sithi restore iconfidence yabantu kuma electoral processes wona la ayenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi yisikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023. Kusenjalo abantu abagogekileyo bebevota eHarare namuhla kukhetho lokudinga usenetha obamelayo ngemva kokubhubha kumeli wabo usenetha Rejoice Timire nyakenye. IZimbabwe Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle njalo impumela yalo iza kwethulwa namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAthuzi ithi umthetho kaMongameli Emmerson Mnangagwa ovimba amabhanga ukukweletisa uZulu lamankampani izimali usuchiye ababalisi besebunzimeni obukhulu ngoba baphila ngezikwelete. Umthetho lo wethulwe ngeviki edluleyo njalo uhulumende wazise namuhla ukuthi useufakile kugwalo lwe-Government Gazette. IAthuzi ithi okudanisa ababalisi kakhulu ikuthi kabasenelisi ukuthola usizo kusikhwama se-GEMS lapho abafaka khona imali zabo nyanga ngenyanga ngenjongo yokuthi benelise ukuyiboleka nxa bethe behlelwa yibunzima. IAthuzi ithi ngobunzima bonke lobu ikhuthaza ababalisi ukuthi baye kukhefu kusukela mhlaka 16 kusiya kumhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Isimemezelo esenziwa ngupresidenti esokuba amabhanga angasaboleki abantu izimali sibuya ngesikhathi esibi masikhangela ababalisi leholo labo. Indlela akade sikhona ekade isetshenziswa ngababalisi abaningi yikuthi bebesebenzisa isalari yabo kumbe singathi liholo labo ukukwenelisa ukuthola imali yamaloni ebhenki ukuze benelise ukufeza ezinye izidingo zabo. Mende nxa eselumisile lolu hlelo kuthi ukuthi ababalisi sebeyasala lakhona ukhiyana okulithonsi okubizwa nguhulumende kuthiwe ngumholo sebezathwala nzima ekufezeni izidingo zabo. Ubuyanga babo ababalisi hlehle sobuzavela kathesi ngoba ukubolekwa imali ngamabhanga bekukuvala lokhuyana kungakhanyi kakhulu lanxa besesingabantu bezikweleti.
Ungachasisela abalaleli ukuthi uhlelo lweJames lolu lusebenza njani kahle kahle?
IJames luhlelo olwabuya lohulumeni. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngazise abalaleli kankomo ukuba uhulumende esenza isinqumo seJames kazangadinge ukufuna ukuzwa imbono yezisebenzi zakhe. Yena wabuya lohlelo esithi luhlelo lokuba ancedise izisebenzi zakhe ukuseva. sithathelwa 2.5% yomholo wethu. Wena obususiya applyela iloan. Okwasethusa kakhulu ukuthi uhlelo lolu solufikile. Abantu bakhonona, uhulumende wasesithi abangalufuniyo uhlelo lolu phecelezi ngesilungu kaba opt out. Abantu bagcwalisa amafomu oku opt out. But lalamhlokho bona baba opt out imali lokhu ithathwa. Okwesibili labana basalayo beluyamukele uhlelo lukahulumende lolu belibona ngani luza basiza. Baqala ukufuna uku-applyela ama-loan lawo. Njengoba ngithilo phambilini ababalisi lezi sebenzi zikahulumende sebephila ngama-loan lavela kulokho okuzinhlanganiso okunikeza ama-loan. Sathola ukuthi nxa umuntu ese-applya laphana bona kule mali abayifunayo ukuthi ibikhona emholweni wakho ukuze benelise bona ukukunikeza i-loan leyo. Kodwa nxa bethatha imali ye-gems i-2.5% abakunaki konke lokho.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iATUS. Uhulumende yena wazise izolo ukuthi amankampani aqhuba inhlelo zokulima akasaphathwa ilumthetho.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela lamlelwa mshweshwe, lamlela namba bafube.
Kweze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo ematobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezi ndawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi leli nyathelo lizabangela ukuthi sithwale nzima ngoba siphila ngokuthengisa izifuyo. Walpet Ncube usipha lolu daba.
Umqondisi ogatsha lwe-veterinary service ezantsi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubhalela abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasematobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo uMdlongo uthi izifuyo ezisuka kulezi ndawo kazisavunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. UMdlongo uphinde wathi loba nje leli nyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane isilela. Kodwa izakhamizi ezixoxelana umsakazo zithi bezingakananzeleli ukumemetheka kwalo mkhuhlane endaweni zazo. Angumnumzana Luka Ncube oyisakhamuza kobhewula ematobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturba kakhulu ngoba kade sangithi izikolo zivuliwe zivulele ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqa amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala ama-fees. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje, so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona babefanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona, hayi ulondolozwe ngendlela zakhona, hayi ukuthi bezoqhamuka befaka ama-quarantine. Unga-quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyiyo ethenga impuphu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Love Moncube esinye isakhamuzi ematobo laye uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Iraundi yethu lapha asikadibani nakho, khangelele ukuthi khona alibana kuyavikelwa masinyane, i-vetinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingenele. Kwakathesi ayasikadistethwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindawo ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi leli nyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo, ukudla lebathi asilimanga futhi sithengisa inkomo kodwa abantwana bahle ukubhadala izischool fees ezikolweni zinkomo. So kuzasiafektha sibili kakhulu, hayi kancane, ngoba izifuyo yibhenki yethu, abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya oyisakhamuzi seGwambe Plumtree uthi wabona inkomo sezikhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi ziqinti, lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane we-foot and mouth umemetheka ngesiphangephange, ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela izifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abaziqedise zivele zizigulela. Usenjalo uZulu ezantsi emandebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kwana North uthi bazabhekana lodubo lwamanzi lomnyaka kungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ithebethebe okudala ukuthi engabamba amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho okuthiwa i-scooping, i-rehabilitation phela. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig kwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-bore drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edlulileyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi emandebeleni. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead elikhokhelwa ngabesifazane.
Thina njengephathi yeLead sifuna ukusukumisela umuntu wesifazana lamankazana yethu lama-youth ukuthi esukume sibili silogatsha lethu kakhathesi oluthiwa khona Together We Can. Sizama ukunceda abangakwanisi ukubhadala izibhedlela, abangakwanisi ukuthola imali yokuthenga imithi yokuthi bezilaphise. Liyapha nje bonke abangakwanisiyo banabo. Sikhangelela ama-pensioners, yiwe simancedayo futhi ngama-advice ngameshena njengezuba lapha ukuthi abantu bezuba bazange bebhadalwe. About voter registration sikhona futhi ngikhola sabhala ama-articles amaningi sisithi abantu abagijime be-register ukuvota, ukuthi manxa bentu be-census befika nje abantu bethini be-cooperate njalo nje. Futhi njengepartis ekhokhelwa umuntu wesifazana sithi khona umuntu wesifazana kasukume eme laye silingane lamadoda. I-national constitution yethu eka-2013 ikhuluma ukuthi ifuna 50-50 maybe ku-workplace noma ukuthi khona emakhaya indawana zonke nje leku-parliament kufuze kube yi-50-50. Iparty yethu iyalwisa ukuthi that 50-50 ibe khona ku-parliament, sibe khona singabafazi siyenze hafu hafu isihamba sonke labalisa sike silwisane le-patriarchal ekhona lapha eZimbabwe.
Ibandla lenu likhokhelwa ngowesifazane, liyake lithole yini ezinye ingxaki kumbe obunye ubunzima elibhekana labo ngenxa yalokho?
Ulinda Masarira sehlangane lenhlupho eziningi eze mphathi nje ekhokhelwa umuntu wesifazana ngokuthi sikhangelelwa phansi. Kabafuna amadoda ukuthi khona sike sisukume lathi sike silingane labo. Siyahlangana lo body shaming, sihlangana labantu besitshela ukuthi singamahule, abantu besitshela ukuthi khona lila bantwana abaningi, abantu besitshela ukuthi khona abantwana bala ma different fathers, besihleka abanye ngabasijikijelayo bengasibona. In fact ku internet sibili siyabe sithethiswa siyenza wonke abakufunayo ngabantu besilisa. Yikho esifuna ukuqeda khonoku.
Amathuba okuthi ibandla lenu linqobe anjani? Siyabona ukuthi kulamabandla abalisayo leZANU-PF, LCCC, abaningi abakholwa ukuthi alabasekeli abaningi. Singatsho layo i-MDCT lina limi ngaphi khonapho? Libone ngani lizanqoba nje? Lilabasekeli abaningi yini njalo lizabakhuthaza njani ukuthi abantu bexhase ibandla lenu?
Silamaphathi amaningi sibili njengo-CC, ZANU-PF, MDCT. Thina njengekusukume esikwenzayo sithi khona njengephathi entsha siyalwisa sibili ukuthi khona abantu ngabasivotele bebone ngokuthi umuzi ngumama. umuntu wonke sukuma nje ake ngenisa umama esikhundleni sika president ngeke ngenisa uLinda Masarira sibone ukuthi khona kasiphumeleli yini njengeZimbabwe ukuthi iZimbabwe ayibuyeli yini ukube esimeni esinhle manje ayikhokhelwa umuntu wesifazana ngasikambeni sonke 2023 siyevotela umuntu wesifazana sonke sihambe siyevotela uLinda Masarira njengopresident kanye wonke lama kansela akhe elid kanye konke lama member of parliament akhe elid umuntu wesifazana lamankazana ngababonewe bengabantu sithi no ku child marriages sithi no women abuse so 2023 vote lead to power
ibandla leno lilabo abangathi amalunga ama officials awesilisa amaningi
ilid party silabo sibili ama abesilisa half half akula umuntu esincindiselayo phansi sithi umuntu wonke sukume engabe ngumfazi engabe ngumuntu oyindoda sithi 50-50 ngeconstitution yeZimbabwe ukukhuluma khona eyalungiswa ngo-2013
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roslyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead esixoxelayo eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Elingalichona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Kala mumzana ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi. Ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu kunhlanganiso yenu?
No, hayi siyabonga. Kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula. Asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo inkabantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu. Ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela koBulawayo. Ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela bethu ecansini ukuze bathole ucansi oluvikelekileyo zibe khona. Nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yangkhona iqakathekile. Ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi kumele sibophe iziqini.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi elikhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku?
Okokuqala kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini njalo besenza ucansi olungazikelekanga, yinto yokuqala esiyibonayo. Okwesibili, abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini, abantu bahlala bengayi ndawo bengahambi. Ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa ukuya ngaphi, kuyakhanya ukuthi icansi ibe lisenzakala. Sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile, okutshengisa ukuthi icansi belikhona lisenzakala. Khathesi sesisiza linani labantu abale emikhuhlane ethindwana ngokwecansi ndawo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona. Okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethelelwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla. Angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye COVID-19 ingani singaneno.
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezimpila kahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi lisusiba ngcono lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe. Sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyele abaningi emabhizinisini lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisa ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqotsha bonke abantu etown bekusika lesikhathi lapho kungavunyelwa muntu etown lamabhawa evaliwe kodwa kathesi sesibabona sebebuyele emsebenzini sibile hhayi bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris, sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomhlabeleli wezokholo uMbonisi Msimanga. Silinsizwa izethula.
Ngithanda ukubulisa kuqala kuzindawo zonke. Umbonisi Msimanga lo udabuka endaweni yaseZimbabwe esigodini saseNsuza, khona ukudabuka khona umbonisi.
Sibona lapha Msimanga ukuthi uphethe ama singles kuphela, awukabi lamadlalade yini, njalo ingoma zakho zitholakala ngapi?
Sasebenzela phezu kwealbum kunjengamanje, sisebenzela phezu kwealbum ngokuthi ma kuphela unyaka abantu bengalinda i-album. Endaweni zokuxhumana ungangichecka even ku-YouTube or onke ama-social media ngiyatholakala. Ungabhala nje Mboniswa kuMsimanga uzongithola lapho noma kuphi. Le ngoma ziyakwazi ukutholakala nje kuko ama online stores akhona YouTube.
Landeli ubashiyela waphamazwe.
Abalandeli ngibashiyela amazwi ukuthi abalandeli bami yalithanda kakhulu balandeli, and ngisazonenzela ukubeka ningisupport ngoba ngisaqala nje njengamanje ukwenza i-album eyona lonyaka. So shethi balandeli ngiyalithanda, ngisazoba right nje, ngisazoniphekela kahle kuvuthu.
Uphuma ke enkundleni uMbonisi Msimanga ngale. Simsimanga ecula ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU PF leTRCC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana seganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kwesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubachiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo olufanayo kusasa. Yimi uNtungameli Nkomo.